impilo yakho
kodwa lempi yeka Jehova niyajane akulwele kusekuchaphe isitha awulempi lena ke
lempi
kodwa lempi esempi kwakho yekuphambana bazalwane ukhakeke uma usehlanganisa kungahlangani because when an ability of a man comes to an end our God begins bakhanza uhuba phatha umcamelo